siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 10 kuNtulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Kulandela ukukhalala imisebenzi kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngeviki edluleyo, iningi lizibuza ukuthi kambele ingaba yiyona indlela yokuletha inguquko elizweni.
Angiboni kusilethela inguquko eyangaphi bomo, ngoba eqinisweni uhulumende waseZimbabwe vele ngalayo isolution kuma-problems anjengalawa.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengisa impahla ezijiyeneyo ezidaladini, National Vendors Union of Zimbabwe, NAVUS, ithi ibhekane lengxaki ekuqhubeni imisebenzi ngoba iyabandlululwa ngezinye inhlanganiso kanye le-council yakobulawayo. Kodwa i-council yakobulawayo iyakulandula lokhu. Kweziphathelane labatsha, silomculi uthe Zani Sibanda osichasisela okuningi ngomsebenzi wakhe.
Ndihumba chivandana chisingandivupo wake nechinahala ndozvida ndozvitonga ndozvitema ndozvitutumadza avasezinebeleke vangubiza ngokuti ngingumdhawini uvodozi sibande sasela mavala zayondike enkosini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulandela ukukhalala imisebenzi kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngeviki edluleyo, iningi likhonona ngokwehluleka kukahulumente ukulungisisa umnotho welizwe. Iningi lizibuza ukuthi kambele ingaba yiyona indlela yokuletha inguquko elizweni ngokususa ibandla lezanu PF embusweni. Abaqoqe lokhu kutshengisela abagoqela umnumzana Ivan Mawarire bathi uZulu kumele akhalale umsebenzi ngolwesithathu langolwesine kuyona le iviki. UMawarire labanye bakhe bathi bayethuselwa ngamapholisa, kukanti baningi ababotshiweyo endaweni ezijiyeneyo zelizwe phezu kwalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uqale ngokubuza ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga ukuthi ubona njani umzabalazo wokutshengisela lo.
Kusiya phambili angiboni kusilethela inguquko eyangaphi komo, ngoba eqinisweni uhulumende waseZimbabwe vele ngalayo isolution kuma-problems anjengalawa. Kakwazi ukuthi athini layo uphelelwe. Eqinisweni abantu bazahlukuluzwa kuphela kuyiwe phambili, njalo njalo behlala behlukuluzwa, kodwa eqinisweni uhulumende lo uphelelwe. Anti napho thina masaba kade bekhona pha kubo UK bezocela izimali. Inzuzo abangabe beyitholile lapha sonzuzo eyangaphi ngaphandle kokuthi banikwe nje izithembiso zokuthi hayi no sizakhangela kusasa ukuthi singaya ngaphi. Eqinisweni uhulumende lokalamali endabantu bekungaba kuhle ngakade bengaziqoqa ngendlela eqondileyo. Uhulumende lo kufakwe ipressure lama-political parties aku-opposition lawo asebenzele abantu ukwenzela ukuthi uhulumende lo ngepressure engafakwa kuye phambili engxenye kungaba lo hulumende omanyano kumbe akhitshwe. Eqinisweni akulalutho oluphumayo la.
Nxa sikhangela ukuhlukuluzwa okwenziwe abantu ngamapholisa labo abaqoqe ukutshengisela lokhu asebedingwa ngamapholisa, ubona beqhubekela phambili yini ngohlelo lolo?
Angiboni beqhubekela phambili okuya ngaphi. Angiboni besiba lamano okuthi bakwenze lokhu ngokuya kwesikhathi, ngoba eqinisweni kanti vele sizibuze okwenziwe baze bakwanisa ukuthi banelise ukuthi baqoqe into enjengale kusukana lezi ezidluleyo. Bengakuqoqanga kwinyanga edluleyo lakwinyanga lezi ezinye ezidluleyo kuyini? Kanti vele inhlupho lezi ezivele zikhona inyanga zonke lezi kusitshengisela ukuthi okuyinto lokhu bekuyisivukampunzane. Ngaso kusenziwa ukuthi kuthiwe kuyaqoqwa kuzahlupha vele kabakwanisa ukukwenza kuphela lo hulumende usesenza esingathi ngesilungu usedisenda with a heavy hand ebantwini, okuyindlela yokuzama ukuthi ahle abenze badangalale inhliziyo baluze ihope wenze ukuthi kungayindawo.
Lo umnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi kwezombusazwe, ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo Studio 7 eseBhilitane. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengisa impahla ezijiyeneyo ezidaladini eNational Vendors Union of Zimbabwe, INAVUS, ithi ibhekane lengxaki ekuqhubeni imisebenzi ngoba iyabandlululwa ngezinye inhlanganiso kanye le-council yakobulawayo. Umnumzana Timaka Peter, isiphathamandla senhlanganiso le, yona elenkokheli eHarare, usichasisela okuningi ngalolu daba.
Sathi singena emhlanganweni kasi ngikontribute khona pho emhlanganeni wona lo sikhuluma ngama problem esecenarawo thina njengenavu yena amanye ama organizations alapha emadependent basazi ukuthi they organization le ivela ngapha asiyazi la thina sinama organization akudala so bavela ngapha laba asibazi njalo futhi singababizi bozi bazasibambanisa sebenza ukuthi abantu bagcwale e-street.
Kodwa babe kutsho ngani lokhu nxa kuyikuthi linhlanganiso ebhalisileyo ngokusemthethweni elelungelo lokusebenza ingqe ngaphi elizweni?
Thina konke silapha kozi i-organization yethu isebenza lapha kuflawa isebenza lenye i-organization yakudala ita-itia barakusebenzelana manye ama-organization atshiyeneyo then kwasekubuya eyinye ethe yona mina ngaringarejistanga kuthiwa kuminista we kwaminista wani kuthiwa ngu-Kensenyon ngapha thina asikwanisi ukusebenzelana.
Obunye ubufakazi olabo ukuthi lokhu ebengafuni ukusebenza lani yibuphi?
Right ukuthi kathesi kungaba nama-program abasabanika ama-details ethu wonke thina isebenzela silapha koflawayo but abasasikoneli sesibizwa ngabanye ukuthi kube kulo mhlangano izolo kube lo mhlangano ngelanga elinje sesibizwa ngamanye ama-organization.
Kuyini eselikwenzile ukuthi lixoxisane le-council ngalolu daba?
Right sibe siku-process yona leyo ukuthi kathesi kule-pressure kakhulu especially kuma-leaders ethu but sibe singabantu kade sesisend phansi ukuthi right siyenzeni sibhale incwadi siyihambise khona ngani into i-process esilalaphe.
Umsebenzi liwuqhuba njani khona ngapho kobulawayo nikumbe lokho elilo hlupho lokuxotshwa ezitaladini lokunye?
Uhlupho lukhona kakhulu lokho kusiba west njoba ngokuxotshwa kuma-streets nokuvele e-council kodwa i-six country kuyenza kokuthi lapho eyabe lingathuli khona sebeyikhona behlezi kwanapho kokuthi vela lina-chance yokuthi lingatshontshela ukuthengisa kumbe lenze ubona bathe kuthiwa yi-seat of things iyaziwa ngokuthi i-towni ehlanzekileyo so sifuna ukuyimentena lokhu injalo so kuthiwa lingadwala esitridini kuyasingazokungasakhanye ukuthi i-towni yethu i-smart futhi namanye ama-town.
Bona nxa libatshela eHarare bathini?
Ya isincedisa kukhona yiba basinika i-advice ukuthi right bhalani incwadi siyihambise then ilize ukuthi basendela besithini then impendulo yangkhona sesibanika bona sesizasathinyathele sisono sa.
Lo ngumnumzana Admire Kapita, isiphathamandla senhlanganiso ye-Navos, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Silokhu sikudaba lunye. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economies Association elogatsha kobulawayo, uNkosikazi Debra Mkasa, ufakazile amazwi kamnumzana Kapita ku-Studio 7, wagcizelela ukuthi inhlanganiso le isebenza kuhle eHarare, njalo bayake besebenzelane layo. Kukanti ulethemba isalungisa amaphepha e-registration ukwenzela ukuthi iqhube kuhle umsebenzi kobulawayo njengeHarare. Asizweni ingcazelo kaCounselor Thabita Ngwenya ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngabathengisa isitaladeni kobulawayo e-housing ngalolu daba.
Sake sahlangana laba ama-vendors members kumbe kuthiwa i-association whatever kodwa bengama-different groups like abanye besibarepresenta abantu abagogekileyo abanye bathi barepresenta abantu abanjanjani then sake sithi thina kuyabe kukuhle ukuthi nxa lilesikhalazo sokuthi lisola okunye liwusolayo concerning ama-vendors kungaba njani ukuthi lisiku-addresse ukwenzela ukuthi once we-address to the national structure services addresse kuyo wonke umuntu kuhle uku-addressa inhloko inhloko ibisitshela abanye bayo ukuthi hhayi kumele kube nje sekuyipolicy evela kunhloko bona bangaqale bavumelane njengama-association amaningi bavumelane le nhloko yabo kube seku-addressa-ke kube yipolicy whatever change ibe effective. Ngiyagcizelela ukuthi ubulawayo angikaze ngizwa ukuthi bayala ukuhlangana labantu abacela ukuthi bahlangane labo.
Kwenzakalani edolobheni lakobulawayo ngabathengisa impahla ezitaladini ama-vendors lawo?
Alright baphiwe indawo eyokuthengisela duzane le-Highlanders kuyabhongahle abanye nabo basendleleni le usuka ku-6th Avenue usiyafike ecamp laphana e-Rose Camp bangapha langapha komgwaqo abaye bangapha ngase-Stanley Square abanye ngapha ngepolice bathengisa kuhle laba bathathele impahla bayabe bephiwe amabase kodwa amabase akhona engxenye bebona bengathengisi masinyane impahla zabo engxenye sebeseyazimela nje lapha abangazange baphiwe khona ngenxa yokuthi umumo welizwe o-economy unje kusuka kube lokuxabana khonokho ukuthi abantu besebeseyathengisela lapha abangaphiwa ngakhona ukuthi bathengise even emalokishini kulama-base amele abe-allocated to people kodwa sekungcono akusagqokozeli njengalaphana kuqala last year kungcono kukhangeleka ngcono kathesa
lo ngucounsilor Thabita Ngwenya umgcinisihlalo wekomithi ebona ngabathengisa izitaladeni e-housing committee sixoxelaye ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930, 6065, laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voindebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Ngese lichiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo e-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ntondolo izondiwo ndikini dalila ntondolo izondiwo ndikini dalila ntondolo izondiwo ndikini
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli Nkomo namhlanje lomhlabeleli osacathulayo uTezani Sibanda yena oyedule idlalade lakhe lakuqala ngozibandlele uTezani insizwa edabuka kithi phansi le emaphaneni ePlumtree kwamankubo ehlabela ikwele South Africa. Uhlabela ezomdabu ezigoqela ezamantshomane, indazula, iwoso kanye lehosana njalo isihloko sedlalade lakhe leli sithi Tsholila Ntondolo.
Sizilani bakalanga sizilani ilove shilenye sizilani ilove ndazula sizilani ilove hosana ayoyewu ayelele ayoyewu.
Kambe kungaba kuyini okwenze uTezani wakhetha eza kudaladala yena engumfana wesimanjemanje?
Amaculo omdabu ngabona ebalulekile kakhulu kimi ngoba mangibuka imiculo kahle kahle kuhamba kanje abanye bacula eminye imiculo engayisiyo eyomdabu nako kulungile futhi ngaleyo ndlela ke mina ngase ngibona ke ukuthi umculo wakithi kahle kahle omdabu usalele emuva kakhulu ngabona ke ezinye inhlobo ke zabantu noma ke ngabona ke kwamanye ama tribes abanye abantu becula amaculo abo masibheka kumaZulu ngabona becula ke amaculo afana nabo maskandi nabatwana becula owabo ngabona ke ukuthi owethu umculo kahle kahle owesikhalanga awukho totally ngase ngibona ke ukuthi ngibale ke lo mculo mayile leliculo ngangicula ngentombi kahle kahle eyayilojoliwe kodwa lapha eyayilojolwe khona le ntombi uthole ukuthi ayisebenzi lutho masiza ke kwezekhaya ayisebenzi lutho ma indoda yayo ibuya noma ihambe iya kuphi kuphi ma seyibuya le ithole ukuthi lo nkosikazi akapheki akakhe amanzi akayenzi yonke le misebenzi yasendlini nje noma ke ngithi yasekhaya le ndoda ke yayisecula ngokuthi lo nkosikazi wami kahle kahle akakhoni lutho nje la ekhaya noma ukupheka ukupheka noma ini akafoni kodwa ke ekugideni hayi wayeyintshantshi umtela lonkosikazi ngoba wayethi lapho ahamba naye khona nama kunemgido kunani ethi hayi noma ehluleka konke kwasekhaya kodwa emgidweni hayi ngimphethe ngoba hayi ngimphethe yena
mulumbo gwebutatu okati iwe kumihako lema nolebaneni apha
Ndilebane kumihako lema mspectri Nganana oyu waka emba elila kwazi ne kwaka lobogwa Bakati besika kweno abazo ngamukila zvanana Bakati besika kweno vionikama ingati nlanda
Abalandeli ungathanda ukubatshiyela wapi amazwi
Balandeli bami okokuqala ngizothanda ukubonga kakhulu ngibonge ngendlela abangamukela ngayo kwezomculo bengithanda ukuthi ngibaxwayise ukuthi ukuthenga umculo oyi-original kwenza ukuthi umnikazi wamaculo athuthuke aye phambili so siyabacela kakhulu ukuthi ma bezothenga baqale babhekisise ukuthi kahle kahle i-support yabo ishoni kuthini
hayi taboka sibanda wonekani
Ndimfana ntema msanantesana nawe ganda nyolo ndakapinda ngadzikulu dzihokola dzikalovanya matovo. Ndihumba chivandana chisinga ndevo kwake nechina hala. Ndozvida, ndozvitonga, ndozvitema, ndozvitutumadza. Apa sezineveleke bangibiza ngokuti ngingumdhawini uvodo zvisipande sasela mavala zvaibike nkosini. Ngiyabonga kakhulu kuba nhani zvoko zvachiti. Mbonga kakhulu kunina mutsvakadzi womuhle. Ndipama ndivoka kakale kwazvo kwazvo kumuli vana vebuhe vana vebunilima. Musale zvakanaka.
Ai la kwa makamu angu mthwakazi kwanele olivalelisayo muntu ngamile inkomo
Ukuzigqiba ezalamhlanje kesikhangele ebesilaso. Kulandela ukukhalala imisebenzi kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngeviki edluleyo, iningi likhonona ngokuhluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho welizwe. Njalo abanye bazibuza ukuthi kambe le ingaba yiyona indlela yokuletha inguquko elizweni. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.